Umbalisi uWondongwa, okwakuqala okumele simkhangele khona la nxa thina siyi-athuzi sikhuluma ngokuthi lilunga lethu, ngumuntu ogogekileyo osebenzisa i-artificial leg, osebenzisa i-artificial hands. Nxa esejele ugeziswa nzima, ugeziswa mbani, ngoba ukugeza uyancediswa unkosikazi wakhe, ukugqoka, ukudla, ngumuntu odinga ukuthi ancediswe. Okwesibili umbalisi owe-ICT esikhangelela ukuthi nxa elokhu esentolongweni engathonisiswa, kungazakala ukuthi ulecala kumbe kalacala, kubisela abantwana abafundisayo emuva. Asiyali abantu nxa belamacala kumele babotshwe, kodwa abantu bengabotshelwa ukuthakazelela usuku oluthakazelela i-Afrika yonke. Kuni namagqwetha akhe ecela ukuthi umndoda lwana athonisiswe vele ekhaya. Imbangela kuyikhona ukuthi udinga ukunakekelwa angekakuthole ejele. Kokunye suke sabayekela lamhla nanxa bengaze bemkhiphe. Unkosikazi wakhe laye wade vuka esiya ekhoti edwele iplakadi ethi free wodokwa, laye wahle wabotshwa. Asazi-ke ukuthi nxa bekhitshwa abantwana babo bazabe benjani kumbe betheni.
Kuyini elikhangelele ukubona kusenzakala?
Sesikhangelele ukuthi banikezwe ithuba lokuthola ibheyili. UWondongwa laye akathola ithuba lokuya esibhedlela ayenze ama-medical check-up, ukuhlolwa ukuthi njengoba sehlala isikhathi eside kangaka akukho yini ukuhlukumezeka osokube khona kusimo akiso. Babuye bathole ithuba lokuthi uWondongwa akayehlangana labantwana bakhe. Izikolo sezivuliwe, abantwana lokhu belahlekelwa imfundo. Kungasijabulisa ukuthi onikholu baphumile, kodwa ekuqaleni vele umntwana wesikolo abotshwa azahlala isikhathi esingakeyana evalelwe entolongweni. Kumfundisani, kusisangaphi? Thina njenge-athos city, umuntu wonke oseZimbabwe usengu-chairperson we-SADC, njengoba u-chairperson be-SADC kunikezwa ilizwe. Simkhangeleke upresident abuye abe ngu-chairperson we-SADC ukuthi sokumele njengoba izinto ezinzima sezibikwa kuye ze-SADC. Lokhu sikubika evele kukhangele. Kangenele kundaba yalaba abantu abalokhu betshitsha entolongweni bengona ngalutho.
Amapholisa asemangalelwe yilaba ababotshiweyo ukuthi abahlukuluza. Ubone ngani linyathelo elihle yini le?
Linyathelo elihle nxa selikhangele, kodwa esikhangele ukuthi umhlaba wonke uzavula amehlo ukuthi kalusoze lifuqelwe ngaphansi kwekhapethi kube nje indaba phela kungelalutho.